Amanye amalokitshi aselensuku ezedlula iviki engelamanzi osokudala ukuba izakhamizi zesabele ukuqhamuka kwemikhuhlane. Ngeviki edluleyo, iKhansile yakoBulawayo ikhiphe umbiko othi amalokitshi wonke ayabe engelamanzi ngaphandle kwenzikini yedolobho kanye lama-industry kubangelwa ikuphazamiseka kwempompi ezidonsa amanzi. Umnumzana Joseph Nkomo, owenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, njalo engumgcini sikhwama we-Water Executive Council, uthi imbiko eminengi evela ekhansilini bayibonela kubo makhale khukhwini babo bengazilutho.
Kundaba le yokuthi ngenxa yokuthi khona amaphampu ngale asengasapompi kuhle amanzi sokwafekta izakhamizi ukuthi zingatholi amanzi in time ngenxa yokuthi izesa ile problem. Yes, yakuzwisisa izesa is affecting every business sector. Ukhokheli ikakhulu obuyabe kukhangelelana le department nale bekhulumisana ukuthi sesilodubo olunje sihamba lapha siyakuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu sasingahlala sikhuluma sithi council not happy, not happy. Kuyakhanya ungani silwa le council.
Umsekeli kasodolobho uKhansila Mlandu Ncube upha izizathu ezenza ukuba amanzi avalwe okwesikhathi eside.
Kundaba le yokuthi ngenxa yokuthi khona amaphampu ngale asengasapompi kuhle amanzi sokwafekta izakhamizi ukuthi zingatholi amanzi in time ngenxa yokuthi izesa ile problem. Yes, yakuzwisisa izesa is affecting every business sector. Ukhokheli ikakhulu obuyabe kukhangelelana le department nale bekhulumisana ukuthi sesilodubo olunje sihamba lapha siyakuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu sasingahlala sikhuluma sithi council not happy, not happy. Kuyakhanya ungani silwa le council.
Umnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakoBulawayo semzini weMganwini uthi okwenzakalayo kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Amanzi sehamba isikhathi eside kakhulu. Njengezizalwane zakoBulawayo sesizabuyela futhi kulokhana sike sahlusa kwasihlupa futhi emalangeni adlulayo ezinyanga ezadlulayo. Emkhuhlane yohudo le kuyaba khona bakithi. Yinto esisingani sesiyesabela kakhulu sibili ukuthi amagethi la asehamba sesenza ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifaneleyo ngoba hhayi kunzima. Amanzi kufanele bekhona izikhathi zonke. So sesisabela konke labantwana besikolo bakithi ukuthi njengoba abantwana besikolo abaye babesuka endaweni ezithiyeneyo.
Unkosikazi Sukoluhle Mathuthu, omunye wezakhamizi, uthi ikhansili kumele ithole ezinye indlela zokuthi umsebenzi wokupompa amanzi ungami bengathembeli kukampani yezesa kuphela.
Singakhangela uhlupho olukhona kathesi njengezakhamizi, sake sakhuluma layo ikhansili last year ukuthi ayizame ezinye indlela ingathembeli kuzesa kuphela ngoba sizahlala sikhala ngohlupho olulodwa. Singakhangela kathesi isikhathi siyatshintsha. We cannot afford ama-generators kodwa akufakwe ama-solar ukuthi aphampe amanzi ngoba next year sabe silokhe silapha sikhala ngohlupho lwamanzi.
Ikhansili yakoBulawayo ivele yatsho ngeviki edluleyo ukuthi indawo eziningi zizabe zivalelwe amanzi namuhla ngemva kokuvulwa kwezinye indawo izolo okwamahola amane. Ngemva kokuna kwezulu, amadamu anathisa uBulawayo angezelele kancane isilinganiso samanzi asekhona. Idamu leyinsiza lilesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minwembili ekhulwini i-77%, iNyankuni ilamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.42%, iLowa Ncema phose amachumi amathathu ekhulwini i-28.42%, uMzingwane phose amachumi amabili ekhulwini i-17.78%, i-Upper Ncema phose amachumi amahlanu ekhulwini i-47.04%, kuthi imtshabezi phezu kwamachumi athoba minwembili ekhulwini i-82.22%. Sokuhlangene wonke amadamu alamanzi angaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha phose i-59.78%, okutshengisa ukuthi amanzi alokhe emalutshwane. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.